Lingalitshona kanjani izulu kandaba mthwakazo omuhle olamukela imoyini ngenjabulo enkulu igama lami nguChris Gande sidibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Raphael Khumalo osendola komzilikazi. Sixoxa ke ngodaba lobukhosi besindebele. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga ba.
Ya, okwakuqala ungasitshela igama lakho.
Igama lami lokuzalwa nguStanley Raphael Khumalo.
Ungasitshela ukuthi uzalwa njani ukuze kuthiwe wena nguwe ongaba inkosi yamaNdebele?
Mina ubaba ongizalayo lokuthiwa nguSoul ungeza ezalwa lichegwela ngomdlayo owakuthiwa ngumdlomelo owayezalwa nguKhuhlumba ozalwa nguhlangabeza ozalwa ngumzilikazi. Kodwa ukuza ngikhuluma ngokuthi ngu-King Mzilikazi the Second, lanxa ukuzalwa kwami kumi ngaleyo ndlela, ayisikho lokhu okungenze ngakhuluma ngaleyo ndlela. Okungenze ngakhuluma ngaleyo ndlela kuluthumo oluze kimi luvelela uNkulunkulu ngezizathu esengizibekile phambili nezindaweni ezijiyeneyo, ngoba uNkulunkulu kunguye okhathazeke ngabantu bakhe, onguye ongumnikazi wesizwe samaNdebele, onguye owasakhayo wasibumba esebenzisa inceku yakhe ukhokho wesizwe okuthiwa nguMzilikazi, inkosi uMzilikazi. So uNkulunkulu nguye ole njongo ngesizwe sona lesi esamaNdebele, okuhlangana kwaso esilezizwe eziningi phakathi kwaso. Usesifuna yena at some point ungazisile lokuthi sebedlule phakathi kokuhlupheka okuningi, ngakho usefuna lokho okuhlupheka kuphele ngoba ngabantu bakhe. Yikho wasengithuma-ke mina, wanginika-ke nolo gcobo. Yinto engazwisisekiyo ngoba abantu khathesi singabantu besayensi lokufunda. So nxa kukhulunywa ngendaba zikaNkulunkulu, into esiyaziyo ngoNkulunkulu futhi simthatha very religiously, kodwa yena-ke he is spirit.
Khona kuhlangana njani okokholo, iBhayibheli, lesiko lesiNdebele?
Ukukholwa-ke isiko iBhayibheli, ukukholwa ibuza kuNkulunkulu. UNkulunkulu unguye phezu kwezinto zonke. Isiko lesiNdebeleni yinto ebunjwa kokuphela kokuphela njengamasiko wonke, ayisiyo nto ema ndawonye. Njalo indaba eyobukhosi, sonke isikhathi ubukhosi kumele buzwisiseke ukuze buphatheke kuhle, abantu bangaze bahlulizwa izinto zobukhosi, izinto zokubusa lezi kumele buzwisiseke iyinto esuka kuNkulunkulu.
Sesike sezwa kufaniselwa ukubana ongathatha ubukhosi ngumnumzana Zwide Kalanga Khumalo. Uthini wena ngalokho?
Angifuni ukukhuluma kakhulu ngabanye abantu ngoba izinto lezi zinzima mfoka Gande ungakhuluma ngabanye abantu. Kodwa aluba bekungadingeka nxa abantu besiba lohlupho, nxa kuyukuthi uhlelo njengoba ngoba ngiyananzelela ukuthi ayisibo bonke ababuya belo hlelo lokwenza lezi zinto, abanye ngabokukhuluma nje kuphela ngoba kuthiyene phela ukufuna ukuba yinkosi lokubusa. Kodwa okunye okungaphathisa izindaba mina lezi eziyake zikhulunywe zokuthi ye kumele kube lenkatho, kumele kube njani njani, mina kanginahlikhoke lazo ngoba izinto abantu abake bazisebenzisa endlini kumbe lokho zisebenzela khathesi angizazi, angikwazi layo, kangiyazi inkathi.
Manje kuyini okwenzakalayo kathesi ukuze buvuselelwe ubukhosi lo?
Angikwazi ngoba mina kangisho sikhulumeli endlini yangakithi kwaKhumalo. Emhlangano yakhona bengiyayihlala sonke isikhathi nxa ezizweni bakhona, kodwa ayisini engikhiphe izindaba. Mina nakubo ngababikela khona lokho engikutshoyo ukuthi hayi, kakuselula kimi ukuthi kumele kungihlezi ngichumile phezu kwento uNkulunkulu angithuma yona, ngoba uNkulunkulu mkhulu kulo Khumalo.
Hayi, kuyezwakala. Hayi, isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa abalaleni.
Hayi, ngiyabonga, ngiyabonga. Kusokoza kithi uNkulunkulu alibusise, liwusebenzele lo msebenzi lokhulekele ngoba uNkulunkulu nguye ofuna ukulenzela umusa. Isikhathi sakhona yiso sona lesi, lingasekela isidlule. Ngiyabonga, ngibonga le Studio 7 ukuthi singaba naleli thuba elokuthi siyazisane ngakhona lokho. UNkulunkulu alibusise. Ngiyabonga.
Hayi, lathi sibongile. Ube lelanga leli. Loge ngumnumzana Raphael Khumalo oyisendo likamzilikaze besixoxela ukuhlelo liphuma lendaba lithola lendaba igama lami Chris Gande lilayo.